kakhulu ukuthi umnini weMelika aye ahambise amagama anjalo ngokuba lawo magama afunwa ngabantu amele abantu i-99.99% yelizwe leZimbabwe. Abantu bafuna ukuthi kukhulunyiswane kuhla kukhona wonke umuntu, hhayi abambalwa mhlawumbe njengalokhu esijwayele ukuthi sikubone. Wonke umuntu ufanele abe khona, athinteke ukungena abazile ozonkolo abamandanso ezizimeleyo, ama-political parties, wonke umuntu ongaba lo mbono kabe khona engxoxweni lezi. Kuyinto enhle kakhulu leyo.
Nxa esithi inkulumo lezi kumele zigoqele wonke umuntu, ngezinye indlela singathi iMelika kayamukeli inkulumo zePollard ezikhona phakathi kukaMnangagwa lamabandla amancane.
Ayikazi yakufihla khona lokhu i-America ivele ime yacaca kulokhu ukuthi kayikwamukeli okwenziwa ngaphansi kwePollard. Bavele bacaca kusuka kwasekuqaleni ngokuba bekholela ukuthi kumele kube nabantu abaningi. Igama lakhona mhlawumbe lingaqhubeka lokhu elikuthiwa yiPollard nakuyikuthi ngabe political parties kuphela. Kodwa-ke okukhulu okukhangelwe yiMelika yikuthi wonke ama-political parties kabe khona, ama-civil society organizations bekhona, abakukholwa babekhona, kungabi ukuthi iPollard yabalutshwane kuphela, ibe iPollard yabo bonke abantu ngakubeka ngaleyo ndlela abathintekayo. Ngokuba usizo olukhona elizweni ngeke luphele nxa singamukelanga ukuthobeka, wamukelwa wonke umuntu, wangena wonke umuntu. Lokho kuyingqobe kuyuhulumente, kuye kube yingqobe kuye wonke umuntu ongaphandle ukuthi naye kazinikele ukuthi aphatheke ezingxoxweni. Kodwa kube zingxoxo hhayi ezokudinga izikhundla kuhulumente, hhayi ezokudinga ukudla kuhulumente, kodwa kube izingxoxo ezizaqeda ihlupho phakathi kwelizwe leZimbabwe, ezizaletha ukuhlonitshwa kwe-constitution, ezizaletha ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu, ezizaguqula umnotho, abantu babe le mali ethengayo, imali ekwazi ukubhadala i-school fees. Kuzakwenza ukuthi umnotho abantu bakwazi ukuphila kuwo. Bangangena kulezo ngxoxo belaleyo njongo kuba yinto enhle kakhulu, kodwa bangangena befuna ukudla, akukhathalekile ukuthi sonke singaba khona kulezo ngxoxo, akulanto ezayilungela iZimbabwe.
Yena uChiwenga labanye bakhe kuzanu lakuhulumende, ubona besamukela njani isixwayiso lesi?
Asoze basithande isixwayiso ngoba phela akukaze kwaba injongo yabo ukubusa kahle ilizwe leZimbabwe, akukaze kwaba injongo yabo ukuthi abantu beZimbabwe bahlale kahle.